I-proposal le efakwe ngumongameli welizwe uBiden is admirable and besokuhlale isikhathi esiningi abantu bekhuluma ngakho ngoba siyakwazi ukuthi iSupreme Court iWhite House lapho kuhlala khona umongameli lama instruments eWhite House le Congress yibo ngathiwa bahambisa indaba zelizwe lapha bengama overseer of the constitutional mandate elizwe. So i Supreme Court kumele ibe free and fair ilandela umthetho owafakwa yi Constitution of the United States. But siyabona ukuthi kathesi kungathiwa kulama judge amaningi for the Republican Party. So bona ngathiwa sebefaka imthetho ehambelana with what the Republican agenda is. Singakhangela umthetho welizwe uthi wona they should be free and fair and impartial. But kathesi ngathiwa sebehamba leqembu labo ele Republican Party. So I proposal lezi ezokuthi ama judge kumele abe lama term limits. I think into ebongekayo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu maye kwazi ukuthi is a lifetime appointment vele akasoza yenze intando zabantu uzayenza okwakhe akufunayo.
I parliament ubona ipasisa yini linguquko?
Ama proposal lawa afakiweyo angiboni mina ipasa ngoba siyakwazi ukuthi i Congress kathesi is divided. Ama Democrats they are leading by a thin margin in the Senate, lama Republicans lawa they are leading by a thin margin in the House. So ukuthi bahlangane bazwisisane ngendaba lezi angiboni in the next 6 months but maybe in the future. So I proposal yona le ekamongameli uBiden might be debated but ukuthi kube le bill sibili elizatshintsha into azikhuluma ngazo angiboni ngoba ama Republicans right now are winning lama Supreme Court judge akhona in terms of the agenda eyabayifuna ukuyifaka bona and uTrump nguyowafaka 2 judges I'm thinking Justice Kavanaugh lo mama lwano angenayo. So the majority kathesi is 6 Republican judges and 3 Democrats. So ama issues amaningi for the Republican Party ayabe pasiswa nje hi Supreme Court. So hayi siyabe sikhangele nje. Sometimes you never know ukuthi kumbeni abantu laba sebekhangele ukuthi the future might be better with a more balanced court than just one-sided.